njengomuntu ikakhulu khathesi ofundisa laba bantwana abancane abe-ECD, ngikubona kungela wena ongathi wena uzafundisa umntwana ulimi lomntwana ongalwazi, ngoba vele the requirement ukuthi ufundise nge-mother language. So nxa uvele ungazenelisi ilimi lomntwana, there is no way you can do justice to your children. You have to keep using mother language so that umntwana akuzwe. Ngoba for example I can say ku-ECD angeke ngathi umntwana engasazi isikhiwa, engasazi isiShona, engasazi isiNdebele, ngithi mina ngizamfundisa ngalo ulimi lwangikhona yena angalwaziyo, kumele afundiswe ngolimi alwaziyo.
Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini ngoba sake saluzwa ekuqaleni?
Eqinisweni lubhahile, ngoba sibili bakhona abanye ababalisi ukuthi akaluzwa ulimi abe sezama nje ngoba engumbalisi, ngoba nxa ekhuluma amabala kufika kube le-wrong meaning emntwaneni, engazwa okumele akuzwe, azwe okunye laye angakuzwisisiye lokuthi kathi kunesizeyini. Linyathelo elihle sibile silithaye lihlombe ukuthi kube lesiphathamandla esivumayo iphutha lento eyenzakeleyo, kulokuthi siqhubeke sisenze ngani kasiboni thina sikhanyile, ukwenzela ukuthi ulimi lungathabalali, ngoba selithabaleli ulimi ngomuntu oyabe engazi ukuthi kumele akhulume athini ulimi labantwana behle bebambe into engayisiyo. Ngiyangunanzelele kakhulu futhi ukuthi nxa sebebhala imihloliso abantwana abenzi kahle elimini lolu ikakhulu lwesiNdebele, ngoba babe bevele sebefundise babamba into engayisiyo. Nxa ufundisa e-primary ufundisa iklasi kawuspecialize kuma-languages. Nxa evele yena thina e-primary singathi ukuthi siyaspecializer, e-primary kuspecializwa kuphela ama-practical subjects wengiwaziyo, but otherwise all wonke la amanye ama-language akula specialization, meaning uteacher ongaziyo ulimi still is required ukuthi afundise ulimi lolo.
Uhlupho lolu lungabe lubhahile yini lemaphandleni?
Ngathi angilatshan i-research sibili engithi ngiyibambile engagcwalisa lokhu engikutshoyo, kodwa njengomuntu olakibo emaphandleni, nakhona ngale maphandleni nxa ngithe ngavakathela ekhaya ngiyabathola abanye ababalisi abangalazili ni kodwa bekhona. So kusitsho ukuthi kutsho ukuthi lakho it's one time or another abantwana emaphandleni labo bayafundiswa ngabantu abangalaziyo lolimi.